Osakhulayo unkosikazi Rebecca Mpala odabuka eMonde uthi ngemva kokhetho ukubona kubalulekile ukuba inkokheli lezi ziphatheke ekwakhiweni kwezikolo eWange ngoba iningi labo kalenelisi ukuqeqetsha ngokusweleka kwezikolo. Uthi lokhu yikho okwenza abatsha abaningi bethathe izidakamizwa kumbe betshade besesebancane.
Abantwana bagcina sebevilapha langomango wangikhona mude kakhulu ukuthi befika khona. Abanye bagcina sebesenda abangamankazana, abanye nje begcine sebeba ngabadakwayo abangabafana. So hayi, vele impilo yakhona inzima ngaphe Wange. Siyacela ukuthi sincede ngesikolo, isikolo sibe seduzane secondary ukuthi abantwana bakwanise ukufunda.
Unkosikazi Ethel Mpofu odabuka komvuthu uthi intuthuko yakulumango isezingeni eliphansi kakhulu.
Ngoba le mfundo yangapha iphansi vele. Mbona ukuthi abantwana bengafunda bengaphumelela besiya phambili. Sicela uncedo kini lina ukubana lisincedise kakhulu. Lingene njalo ama clinics akhatshana, sihlezi labantu abadala abakhulileyo abalama 78 years. Abanye singathi kuma 90 ukuthi umuntu engagula ebusuku kuyaswelakala i-transport ukubana umuntu ehambe ekliniki. So siyacelisisa ukubana lisincede. Langamanzi, le migwaqo kayilungisa imigwaqo ngoba lapho esihlezi khona akuyenzi.
Umnumzana Amos Dube laye udane kakhulu ngokwenzakala esigabeni lesi.
Ikliniki afuna ukuthi operate umuntu uyagula ebusuku at any time, tea time umuntu uyagula after swelakala. Uzathola ngoba kuyafika esibhedlela le kukhatshana. But ikliniki ngasilapha kurayithi lapha ngokuthi ngoba besiyakhe ikliniki ngokuphangisa ngoba kulabantu abadala bangakwanisiyo ukuthi bangaziphandle benze njalo edima ukuthi athole imali ukuthi esibhedlekala.
Udube ukhala njalo ngemfundo yabantwana ephansi kakhulu kulumango ngenxa yokusweleka kwezikolo.
Umntwana othola nzima ukusuka lapho eyofika isizinda khonale katshana udleni kadlanga lutho, ulambile umntwana lokulifuqa ibhasikile lokuthi ibhasikile khona kayichoveki nxa elambile lokuyafika esikolo afana ukuthi afundi asoze kwazi ukufunda ngoba ulambile. But at least nxa useduzana uyakwazi ukuthi useduze isikolo lapho kungcono.
Umnumzana Philani Moyo okubandla lezanu PF okhankasela ukumela iWange West edalele parliamente uthi uzasebenza gadalala ukulungisa okuhlupha izakhamizi lezi.
Ngikhangelele ukuthi inhlupho zonke zakithi eWange West ngapha sikwanise ubana sizilungisise ngoba embona obekusenza ukuthi zingalungiseki bekunzima ukuthi sithola abangasimela sibili ikakhulu abaphuma kuphathi elibusayo iqembu elibusayo besingelabo.
Umnumzana Somveli Dlamini okukhetho olufanayo uthi uzimisele ukuqeda ubuyanga balendawo ngaphansi kwebandla le-MDCT.
Ngikhangelela ukuthi ngithuthukise impilo zabantu ukuze kucreatwe imisebenzi, abantu bethole imisebenzi besebenze. Kule state of the roads, imgwaqo. Imgwaqo ifile kakhulu eWange West, ungakhangela umgwaqo weNdlovu, umgwaqo oya eChisuma, oya eBhatoka, ufile kakhulu imgwaqo yonke leyana. Imgwaqo leyana ukuze ilungiswe kufuze kube lo member of parliament oyakumela khona le parliament.
Imizamo yokuxhumana lomnumzana Vusumuzi Moyo we-Citizens Coalition for Change laye ozancintisa esigabeni lesi yehlule ngoba ebike ukuba ubambekile ngezomkhankaso njalo uhlutshwa laye bulembu ecingweni lwakhe. Impumela yophenyo olwenziwa ngabenhlanganiso ye-Rural Zimvak Assessment kumnyaka ophelileyo luthi abantu abaningi esabelweni seMathebeleland North baphakathi kwendlala esabekayo njalo indawo leyande ngezinto andane labafelokazi kanye lentsha eyaphelela emfundweni ephansi kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngikwamvuthu ngingunokuthaba Dlamini.